Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla lixega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho Ndebele wenhlanganiso ye enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiyele libandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili, elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa, lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mfundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba ulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve ikomiti yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza umethuseli moyo uspokesperson likhukela khuluma naye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukudissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana labo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha, asiqaliseni kabutsha silungise into le nikwe esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile, kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare ukuze leManikaleni kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe amagroup omabili ahlangane kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo, ngumnumzana Sam Siphepha-Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusemi njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngale I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwangethu so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, asika adlula ama-elections. Democratically yonke into ihamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama-results. Aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngathi yes we have rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yikubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
We have always sisebenza neqembu lapha ngikhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and right behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Hello ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSimpathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxe lesiphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engayitho yikuthi baba yinto enhle ngoba kwaze kwaphekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sekhone usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana yena lo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakala?
USimpathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008. kodwa inxa yokuthi umama akhe unokuthula thula waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifanekiswa esabakiza ijondisi wayelatshwa umntwana yenabelo jondisi kodwa kuphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage ngayokuthi amathambo engqondo kasabambana ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana kadlali njengabanye abantwana, umntwana kayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha. Yatholakala ukuthi umntwana unaleyo na-brain damage naleyo emitho. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kagwanisi ukuzenzela into eziningi izilula phandle kagwanisi. Abantu babona umama unithi ground esedlula imota bambiza bathi mama njengoba wena uwumuntu omhlophe ulithiwa besela isela amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo unithi ground yikho lapho abuya khona koBulawayo wabe esethenga ke yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ne-Africa Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCT ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi ngisho ukuthi uChalimana e-province ye-Matisouth kubandla le-MDCT ubaba uSolani Moyo abambiza bedingi emnyama kumbe Black Dog nesilungu wayekhona nabanye labasebenzi abaku-MDCT abekhona kunikeza and bakwazi ukujabula okukhulu.
Hallo ke ngumnumzana Swithan Ntshirodza isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani nakuwe kapho?
Hayi, siyaphila eMelika, kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda qhanda. Uyachisa-chisa kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asingeke sithi bavunile ngoba nikangela thina abantu bameja kuthiwa nesintu sethu umuntu akavuni inqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi kodwa abantu umuntu uyavuna inqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlelela phakathi ngaphakathi ikuthi ebasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika kwebhukubo-August after August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbuya bengaseka sikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimaletwa i-small grain inyawuthi hayi la abathole kahle abalima ubumvu hayi kabaphumanga kahle kangako but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngo-August abantu baye bezamazama ukudla but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumente abantu be-RX basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi njengezikhono yakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa imvubu ziyafa inhlazi ziyafa so ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ukuthi lingaswela emasimini likhangele izifuyo lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekusifa lemvubu phandle inkomo ziyafa lazo so impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Zibulawa yini imvubu inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu beveterinary labantu beminister of health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi umkhuhlane bani ukuthi kokuthi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge minister of health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvikelwa kangaka of course sekuzidanyiwe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba laba case 102 abantu abafileyo ngobo chief sabangazi ngenyanga eziphelileyo kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathe abasymptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angabanje babekwazi ukuthi bagijime ezibhedleleni kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi hayi abantu ndiyanolonga kurisk ekade sikanye lesi
babedleni abantu labo othi bafa
babedla imvubu zankhona hati ikakashi yemvubu zankhona zazisifa emanzini so abantu babezidobhele emanzini bona besenza imrhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besenzayo bengakwazi ukuthi imvubu zankhona zibulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
umbuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamama okulutshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi ngilayo sibili umumbu mbona umumbu wami hayi uthi ngazuza amasaka akwana 20 kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sibili okuzwane
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zethu sike zahlangana labo sobhuku labo sasivumelana ukuthi mhlaka 1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa ukukhanya bona abaqeda intambo sobhuku bakukona amavillages abakhulu bakhona ngabangaqeda ukuvuna kwankona so usho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinika elinye iviki wezotoko umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hayi nami
velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo baba kandi ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowa Gweru phansi kukamlisa usikhombile kongaphansi kwendlini isogwane
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministry yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza inyanga iqalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief bunina mkoba uchief gambiza lo-chief chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu oyisizalwanayo sakulezi zindawo engizidalileyo sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yi-migrant ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezinye kulezo labakhona bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association sikhangelele ukwakha i-center yethu emvumileni business center esidinga ukuncediswa
Kugidwa kuyaba kuhlatshelwa kuyaba kudliwa inyama kuyaba kusenziwani
konke kholoko kubalile kuyabe kusenzakala kuyabe kugidwa kudliwa inyama kutshengiswa amasiko isiko lesintu ukuthi nxa kwakuthiwa intombi yesintwini ivunule yayivunula njani ijaha lesintu nxa kuthiwa livunule lalivunula njani isintu sesindebeleni isintu sesishoneni baye bevunule ngokuthiyana lezo zigaba ngokuthiyana kwabo okunye okuzabe kusenzakala abantu bazakuza imbali yezindawo ezinjengabo esukameni ruin ukuthi yayiqakatheke kangakanani isukameni ruin ibutho lenkosi elaliseisukameni laliqakatheke kangakanani esizweni samthwakazi abafisa ukwazi ngababuye bazivela abanye iqiniso kabalazi inkosi yebhewula bathi yanyamalala ngamanga bababuye mhlalokho bazezizweni kwenzakalani kwenzakalani ngomama umambo wayephila njani lezizwe zazilinda
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ya ngiyavalelisa kambi ngivalelisa ngincisa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana beliwagwelo abakhatshana abasemazweni cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isandla yabo abafowabo abaseleyo labo bazabuya kasebebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo babajoyinane leliwagwelo heritage association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo ngiyancisa zulu yeliwagwelo zulu emnyama linababalandela siyalicela lonke labangena amachesi ifestival lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu sincisa wonke umuntu bazi sizovusela isiko lethu isizwe silahlekile esithangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu sonke isintu silesiko eliqakathekileyo siyancisa siyancisa abantu beliwagwelo ngokwenu lokhu ubambeni ngezandla zonke ngiyabonga yini okantetha ngikhonapha sezesala semkhaya emsukameni
hayi lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Ongamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Oti ayini yabonga lokho kungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
Inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
Statistics esikhona elizweni sithenga ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo lapheba and basihamba xoxisana nabo baba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa labo abahlukuluzwayo endaweni ezimene ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasanga lokukhuluma kumele kuyayika emapholiseni kubukubuya bezoncediswa entweni njengezenge-counseling bayesaba ukubuya bezozela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona baba abaningi okwenzakalayo kizokhona lokho kodwa kunzima ukuthi bebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangelwa ngayo kunxa mhlawumbe usetshawo ngowesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyabe sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani asiyobantu nganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wahlukuluzwa ngendlela ezinenge ezijiyeneyo hlanisitshaywa ukuthethiswa lapho konke okunengokujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba betshayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhona kutshana abanye babenazo ama-meseji babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto eziyinzima. So ubufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela ubufakazi bukhona. Sekusala laba abalutshwana mhlawumbe sake sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani sefuna layo kungani layo uyahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka of course abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho ezena inkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo siyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibi lababuyayo kube sobala ngoba labanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi lezi nkulumo unabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Thina inhlanganiso yethu kakhulu ijone obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufana nayo kube le sikhathi sokuthi ikhulumisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulumisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa laphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efana nayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe zimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa njalo lokhu ezenye isigaba sezimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sekuba lasesihlanganisa khona abomama labo baba kwesinye isikhathi abafana labankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, olusichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe lo ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugciba ke lapha uhlelo lodwe kamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.